Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Alingali vuka njani mthakazi omuhle walamukela emsakazweni we studio 7 ngolesithathu mhlaka 2 kumfufu 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje usomlomo wedalela eParliamente uthi yena amalunga eMDC aphume edale izolo ukukhuluma uMongameli Mnangagwa azajeziswa ngokungabhadalwa okwenyanga ezinhlanu ezilandelayo.
Isikhathi sesidingo sesigumisana nomlota. Njalo uma sigumisana nomlota, asidingi yena ozasigumisa umlota ongenahlanga ngothi alibambile. Ukwenza ukuthi ilungiselele ukulizwe ngoba abantu sebedukezwe.
Abanye bathi ukuvalwa kwama-account abantu kade besebenza besenza umsebenzi wokuthumeza imali nge-EcoCash kulungile ngoba abantu laba bebehuquluza inotho yabantu.
So mina ngicabanga ukuthi icebelihle lokuthi uhulumende amise. Kumele sicacisele ukuthi ama-cashing cash out kawaphambanisi inoma ama-transaction esijayele ukwenza ukubhadala nge-EcoCash ama-bill akhona.
Abakumsebenzi wokwemba ilitshe eliligugu idayimani bakhala ngokuvinjwa kokuthengiswa kwawo kwele Melika elithi alithengi idayimani eligejwe ngabantu ababanjwe ngamandla.
Okwethulwe nguhulumende we-America is unfortunate, but esingakutsho ukuthi sibakhuthaza ukuthi nabacwayisise bathole okuliqiniso okwenzakala emarangi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7.
Thina njeke badla.
Amalunga ebandla leZANU-PF edalela eParliamente akhuthaze usomlomo edale ukuthi ajezise amalunga ebandla leMDC aphume edale izolo kukhuluma uMongameli Mnangagwa ngokuthi bengabhadalwa okwenyanga ezinhlanu ezilandelayo. Yena usomlomo umnumzana Jacob Mudenda ubikwa laye evumile lokhu wathi bazajeziswa ngokungabhadalwa imali zabo zama-allowance okwenyanga ezinhlanu ezilandelayo. Umgcinisihlalo webandla leMDC uNkosazana Thabita Khumalo wethulele intatheli zindaba izizathu zokusuka kwabo edale ngesikhathi uMnangagwa esethula umbiko wakhe ophathelane lesizwe iState of the Nation Address. Kesizwe amazwi akhe.
Mina njenge bandla leMDC likhokhelwa ngubaba u-advocate Nelson Chamisa. U-Emerson Mnangagwa kathintathi njengenkokheli yakuleli lizwe ngoba wantshontsha ukhetho ngo-July 2018. Yebo, naye wantshontsha. Kuqakathekile ukuthi angadlalisi isikhathi sabantwana baseZimbabwe ehlala ePhalamende ekhuluma ngekusasa yethu. Wena khona ikhathesi yethu isithwalele uvulo. Sizimbuya ngoluntu yenekhona. Sesifikile isikhathi ukuthi kakashiye ukuthabisa abanye abantu abangenamsebenzi ebulala abantwana baseZimbabwe. Isikhathi sesifikile sesigumisane nomlota. Njalo uma sigumisana nomlota, asidingi yena ozasigumisa umlota ongenahlanga ngothi alibambile. Ukwenza ukuthi ilungiselele ukulizwe ngoba abantu sebedukezile.
Lo ke ngumgcinisihlalo webandla leMDC uNkosazana Thabita Khumalo ekhuluma lentathelo izindaba izolo phandle kwedale leParliamente eHarare. Siphinde saxoxa lengcwethi ecubungula izombusazo omnumzana Dumisani Nyongolo Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngokwenziwe libandla leMDC.
Hayi, ngxenye siphila kwelinye ilizwe ngoba kwiZimbabwe endihlala kiyo kwezomnotho sibili sithwele nzima. Asikaboni izithelo zokuguquka zomkonomi, izinto zinzima, imali ayitholakali, izinto ziyadula, akulamsebenzi. So isithelo zangkhona sikaziboni njengezakhamizi zaseZimbabwe angazukuba noma ngabe kade khuluma ngezithelo ziphi ngoba izithelo ezikhona khathesi sibili hayi khanyezani izithelo ezingajayelekanga sibili izithelo zokungatholakali komsebenzi izithelo zokudula kwezinto izithelo kokonakala nje kwezomkhonono ike sikubona kwakhathesi sokukhona lokutshengisela ukuthi laba basibusayo ababoni ukudubeka kwabantu abababusayo.
Hello ke ngumnumzana Dumisani Nyongolo Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazo ubekhuluma icingweni le studio 7 ekwabulawayo. Iningi seliveze imbono ehlukeneyo ngesinqumo sebhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe sokumisa indlela yokuthumelana imali lokuthengisa okuthiwa i-cash in, cash out. Lolu daba soluphikiswa emthethwandaba yenkampani ye-Econet esetshenziswa ukuthumela lokuthengisa ngabomakhalekhukhwini. Esethula umbiko wakhe we-State of the Nation Address izolo umongameli Emmerson Mnangagwa uthe uhulumende ulobufakazi bokuthi kulohlupho lwemali elizweni njalo uzaluqeda ngenhlelo eziningi ezigoqela ukulwisana labakhwezela ukumemetheka kwalo besebenzisa umkambo wensitha. Umnumzana Albert Mhlanga ongusomabhizimusi njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi inyathelo le-RBZ lizabangela ukumemetheka kokuswelakala kwemali yokusebenzisa okuvele kubhahile elizweni.
Ngoba ngathi uyakukhangela indawo eziningi baye befuna i-cash. Ikeshi ibhenki vele kayilayo. So uyesusithi iswipe. Iswipe isetshenziswa ngabantu abalama-bank account. Abantu abaningi abemakhaya labantu nje jikelele abalawo wona ama-account ema-bank ngoba kula mali abayigcina e-bank. So i-cocash ibiyiyo indlela adinceda phose wonke umuntu. Kuthi ngingaqhatha nje umfana wami enkomo ngimthengele ifoni ayirejista sengingamthumezela imali. Konke lokho kuyabe sokuvaliwe. Lokhu abakutshoyo kabalwi lo strive masiwo kuphela. Balwa lo Zulu, balwa leZimbabwe, balwa nabantu beZimbabwe. Yikho ke leyo mpi abasoze bayiwine. Ekhothi sigangelela ukuthi akulasizathu abangasitsho ukuthi abe i-cocash baphambanisile ngoba imali kayisibo ayihlale khona ngale kubo kwabe i-cocash imali ihlale e-reserve bank bona kwabo yokuthi besithumelezele nje imali basincede bayasinceda actually bonke banceda le government engelamali kodwa nxa kuthiwa bami mbona ngani bamisa iZimbabwe
abantu bekubasebenzela ukuthi kube lalolu hlelo
singathi ukuthi bekubasebenzela besokuyiyo impilo yakhona impilo athi sesiphila ngayo lokhu ukuthi bakuvalele labo abangani babo abakwazi ukuthi ngabangani babo abaziwa ngamabizi ukuthi hayi umuntu othatha imali ekwenza khona okungubani bayabazi ababangaki bambalwa yibo okufanele ngabamisa bona bavala ama-account abo kodwa nje zothiwa avaliwe nje ubona nje ukuthi hayi nxa uthe wakhangela ama-business abawasebenzisayo esiwaziyo ayaqhubeka njengana kula account evalwe esizweni kwesokungani nje lizaba nje lokuthi hayi kukhona i-government ekwenzayo kungeyelanto eyenzayo kanti anti sonke sithenga imali anti siyithenga ebantwini esibazi kababophe bona ngoba kuphakathi kwayena lo onguyo okhesha imali nalowo onikwa imali ukuze laye athole i-cash ayedinga lapho angakudinga okwebhizinisi ubeyithola khonapho futhi ukuthi baza kustopha njani kangiboni ngoba kulenye i-alternative ezaba khona ukuthi sithintane imali ngaleyo ndlela.
Hello ke ngumnumzana Albert Mhlanga ungusomabhizimusi njalo yisiphathamandla sebandla le-MDC ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekwabulawayo. Siphinde saxoxa lomfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu yena othi kungani ochasisa ukuthi kungani ukumiswa kohlelo lwama cash in cash out okwenziwe nguhulumende kulinyathelo elihle.
Njengomuntu kukalutshwana ukuthi ngenze i-cash out ngoba i-cash out yakhona babe bengelayo laba abantu abenza i-cash in cash out. Nxa belayo i-cash yakhona bebethengi babe bekuthengisela ngenkalakatha yemali bathi i-percentage abanye bese betshaya o-60%, abanye betshaya o-70%, ongakuthi mawufuna ukuthi akunike $100 kumele wena umtransfer ukheshe out umnike 170. So mina ngicabanga ukuthi icebelishe lokuthi uhulumende amise. Sikumele sicacisele ukuthi ama cashing cash out kawaphambanisi inoma ama transaction esijalo ukwenza ukubhadala ngekho cash ama bill account. Ngokuthi lokhani kwakusebenza ukuthi uthumele umuntu imali ahambe ayekhe ayethatha ukheshe ini ngapha omunye ayethatha ngani yibo kade sebedetermine la ma rates koyikho ukuqongisa exchange rate yokutshintshana kwezimali bese kuphusha into okuthiwa ngama inflation iye phezulu abaningi kakuba kasikusebenzisa ikho cash billing siphinde sisebenzise la ma swipe amakhadi nxa ikheshi singayitholanga. So mina kangiboni kuyinto esingakhala ngayo kakhulu. Ngicabanga ukuthi icebelihle futhi uhulumende iphuzile ubhala ngoba abantu laba abathengisa imali bese besona besitshontshela imali ngakho.
Akusoze kuthinte ukubi abantu abaningi bona laba abakade bephila ngakho labakade bekusebenzisa.
Kakuthinti muntu ngoba la namhlanje lokho ngifanelise ukungena esitolo ngithenge ngebhila code. *151*2*2 ngifaka ibhila code. Uhulumende wenze kuhle kakhulu ukuthi ababhane, kanti nxa ufuna ukuthumela umuntu imali kakubhalwanga kodwa imali yakhona iyalimithwa ukwenzela ukuthi abantu bangayenzi lokhu ukuthiwa yi-money laundering. Ngoba laba abantu be-cashing cash out bese besebenzisa ukuganga besenza i-money laundering bekuwasekuthe laba ababhenayo, thina sibheni lutho ngoba vela sinamali. So thina lokho esiqhubeka sisebenzisa ilimithi yethu yonaleyo esikwanisa ukuthenga ngayo evele ingagwani lutho ezitolo.
Kodwa abanye bathi ngabe uhulumende uyaguqula inhlelo zakhe zemali ukwenzela ukuthi umnotho uvuselelwe.
Mina kangikholelwa ekublameni ukuthi sibe sithi uhulumende lokhu thina singenzi lutho. Okuzayenza ukuthi i-economy yethu ilume ngokuthi lathi njengezizalwane zeZimbabwe siyekele ukube sithenga imali, siyekele ukube sisenza izinto ezilobugwelegwele, sithengisise ukuthi indoda engangami imile e-street lithengisa imali kunokuthi ihambe eplazini iyozama ukulima amakhabishi iwathengisele eBotswana ukuze ilizwe lethu lithole ini i-foreign currency. So umlando wethu sonke akhona uhulumende yethu. Uhulumende ulomlando wokuthi enze amapholisi le mithetho ezayenza ukuthi sanelisenini ukuthi sisebenzeni sonke. Kodwa abaningi wethu sibhizi kakhulu nge-politics engasisi ndawo sifuna ukuthi sifake abantu ezikhundleni esisekele ukusebenza. Unless sitshintshe i-mindset yethu esifuna ukuthi uhulumende asenzele konke asizo siye ndawo.
Hello ke ngumfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu uxoxe le ecingweni le Studio 7 eseHarare. Uhulumende secothozele eMelika ngokwethula umlayo ovimba ukungena kwamadayimane agejwa edolobheni leMarange kulelo lizwe. Ugatsha olubona ngokungena kwempahla lokuvikelwa kwemingcele yeMelika ule Customs and Border Protection lwazise izolo ukuthi luthethe leli nyathelo ngoba lilobufakazi bokuthi abagebha amadayimane eMarange bezimele kumbe benza lokhu ngokubanjwa ngamandla i-forced labor ngesilungu. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi la ngamanga njalo balokudana ngenyathelo leli. Wengeze wathi akula muntu obanjwa ngamandla eZimbabwe ukuthi asebenze yiloba ngubani kumbe ngaphi. Uhulumende weMelika uthathele amanyathelo afanayo amazwe athiyeneyo agoqela eleChina, DRC, Brazil, leMalaysia. Inhlanganiso yeCenter for Natural Resources Governance yona esebenza lozulu weMarange kundaba zamadayimane layo ithi ayifakazi ayihlangane lezehlakalo zabantu ababanjwa ngamandla ukugebha lawa madayimana. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla salenhlanganiso uNkosazana Smith Omlevu.
njenge-CNRG asikahlangani lakho ukuthi laba abagebha ama-diamonds babanjwa ngenkani ukuthi begebhe ama-diamonds lawa. Bazingenela ngokuthanda kwabo indlela yokuthi badinga ukuphila bona njengoba umumo welizwe unje eZimbabwe. So thina njenge-CNRG esingakutsho ukuthi akusiqiniso ukuthi babanjwa ngamandla ukuthi bagebhe amadayimana. ama-artisanal miners. Okwethulwe nguhulumende we-America. It's unfortunate, but esingakutsho ukuthi sibakhuthaza ukuthi kabaxwayisise bathole okuliqiniso okwenzakala emarangi. Okwenzakala emarangi ukuthi abantu laba bengabhena ku-diamond concession lapho okuyindawo ye-ZCDC bengabanjwa. Yikho lapho abahlukunyezwa khona. Bahlukunyezwa ngamagadi e-ZCDC baphinde bahlukunyezwe ngamasotsha. So ama-cases akhona ngama-cases e-human rights violation ayikhona ukubanjwa, ayikhona ukuthi babanjwa ngamandla ukuthi bagebhe idayimana.
Ngamanye amazwi Mlevu uthe okwenzakalayo ikwephulwa kwamalungelo abagebhayo nxa bethe babanjwa, hatshi ukubanjwa kwabo ngamandla ukuthi bagebhe.
Ye, kuliqiniso amalungelo abo ayephulwa ngoba esikhathini esiningi bebelunyiswa ngezinja. Kodwa kunyanga edlulileyo uSeptember wonke asizange sithole i-report yona eyodwa eyokuthi kunabantu abalunyiswe ngezinja. Bebesithi bengabanjwa, begebha amadayimana lawa, bethathwe besikanjiswe kwabezomthetho abadiploya khona ku-Diamond Concession eMarange.
Inyathelo leli ubona liphazamisa njani bona abaphila ngokugebha leli dayimana?
Lona-ke inyathelo leli angilaqinisi ukuthi bona libaphambanisa njani laba abagebha idayimana, ngoba kahle kahle kutho ukuthi bebeligebha idayimana leli okungekho emthethweni balithengise okungekho emthethweni okuvayoleta imithetho ye-Kimberley Process. IZimbabwe lilunga lenhlanganiso ye-Kimberley Process and thina njenge-CNRG esikukhuthaza uhulumende ukuthi kabalungisise indaba yokugejwa kwamadayimana ngabantu laba abathiwa ngama-artisanal miners, ukwenzela ukuthi i-central government ikwanise ukuthi ibenefite kanye labo abantu bakwanise ukuthi babenefite.
Hello-ke Nkosazana Simiso Mlevu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Center for Natural Resource Governance, ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7 eseHarare. Ake sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba etshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-intanethi le-newzimbabwe.com lithi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuya kwele Uganda ngeviki ezayo. UMnangagwa ubikwa eza kuba ngumhlonitshwa kumbuthano wokunanza ilanga likazibuse wele Uganda. Iphephandaba le-Chronicle lithi izisebenzi ze-commission ecubungula inkohlakalo iZAC zifundiswe ukusebenzisa izibhamu ngoba sezithola imbiko yokuzethusela ngabantu abangaziwayo. Umgcini sihlalo wale-commission unkosikazi Lois Matanda Moyo uthi bathola imilayezelo ecingweni ebatshela ukuthi bangacubunguli abanye abantu ibethusela, yikho sebefundele ukusebenzisa imbhobho. Kwamanje ke silalele amazwi enu balaleli bethu be-Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp.
Benjani balaleli, benjani? Siyabonga kakhulu amazwi kamdala lo umuyazagwa lo ethi khona ukwethuselwa kwabantu lokuchochobala kwabantu kumele kupheliswe lapha elizweni. Singatsho ukuthi ukubonga kwethu sisho ukuthi uzokwenza lokho, sisho ukuthi hhayi, siyabonga ukuthi uyavuma njalo uyakubona ukuthi khona abantu bayethuselwa njalo abantu bahlala baphilela evalweni. Hhayi tsho ukuthi khona uzokwenza olunye ilutho, hhayi, siyakwazi sonke nje ukuthi akukhuluma vele ngaso sonke isikhathi kuyi-opposite. Yena oligabazi nje lokukhuluma obuhle okungenzakaliyo. Njengoba nje ngiyamhlala ngitsho ukuthi uma ekhuluma esithi peace mele sithini, into yonke ayikhuluma vele ukuzizwisise kuhle, kumele kuyisesandleni sobunxele ukuza kuzwisisa kahle. So okuqakathekileyo khona okho nje ukuthi hhayi, uvumile laye ukuthi abantu bahlalele evalweni njalo bayethusela. So langanga zama ukukhuza uyabe ngakhuza uyabe seqale wakhuluma labantu ukuthi hayi lingezwa ngikhuluma nisithi yabe phongo babamba amehlo nje ungathi uyalunga kanti bona bevele bakwazi ukuthi uthola ngoba ungabona uzibona konoko uma ekhuluma sithi uyakhuza noma sithi uyakhuza yabo abantu bakhe besezububi mo kutshengisa ukuthi into abayikhuluma is always opposite.
Sibonani basakazi be-Studio 7 kanye lani balaleli. Thanda ukubonga ngithatha leli thuba ngikhuluma lami okusemoyeni wami. Ya lapha kule ndaba enzima lapho ukuthi ungatsho ukuthi i-RFZ iphambanisile yini kumbe yenze kuhle ngoba uhlelo lwe-EcoCash uhlelo oluhle kakhulu ekuhambiseni imali. Kodwa udubo kade vele ukukhona ilolo lwama-percentage azichajwa ngama-agenti azezwisa ubuhlungu kakhulu. Kuna selishe imali yakho yena engayisebenzanga so kuthathwa ama 40% kuthathwa ama 50% angekho emthethweni so sokuthi ngathi iRPZ nxa ukuthi senza lolu hlelo ibe lendlela enhle ezenza ukuthi uhlelo luqhubekele phambili njalo le mali icash idolakale balungisise le ndaba ye cash emabhenki lapha ibe khona ibe sembuya lapha umdala wethu lo ukhuluma amazwi amahle sibili kodwa ke ukuba ukukhuluma amazwi amahle nelamandla okulungisisa kodwa engalungisisi ukhala abantu abathengisa imali enkotwe market yensitha ayikho ensitha ngoba bathengisa fair fair streeting beyiphethe ngezandla ikanye imixaka lemixaka kodwa emabhenki kuthiwa kakula mali kabalungisisa udaba lo izinto ziqonde bangabonga ukukhuluma ngomlomo kodwa bengalungisisi lutho. Ngiyabonga okukhulumayo ngizophela ncube esilobela
asibona ngebizo ngeke ngiziqambe. Bathi azukubusa izano so yazaya yabadala laba basigilela laba hayi hayi angathi kanti vele bafuna le mpilweni nje hayi laba bantu laba hayi hayi akunzima hayi hayi.
Sibonani basakazi be-Studio 7 kanye lani balaleli thanda ukubonga ngithatha leli thuba ngikhuluma lami okusemoyeni wami. Ya lapha kule ndaba enzima lapho ukuthi ungatsho ukuthi iRPZ iphambanisile yini kumbe yenze kuhle ngoba uhlelo lwe-EcoCash uhlelo oluhle kakhulu ekuhambiseni imali kodwa udubo kade vele ukukhona ilolo lwama-percentage azichajwa ngama-agenti azezwisa ubuhlungu kakhulu kugcina selishiye imali yakho yena engayisebenzanga so kuthathwa ama 40% kuthathwa ama 50% angekho emthethweni. So sokuthi ngathi iRPZ nxa ukuthi senza lolu hlelo ibe lendlela enhle ezenza ukuthi uhlelo luqhubekele phambili njalo le mali icash idolakale balungisise le ndaba ye cash emabhenki lapha ibe khona ibe sembuya lapha umdala wethu lo ukhuluma amazwi amahle sibili kodwa ke ukuba ukhuluma amazwi amahle nelamandla okulungisisa kodwa engalungisisi ukhala abantu abathengisa imali enkotwe market yensitha ayikho ensitha ngoba bathengisa fair fair streeting beyiphethe ngezandla ikanye imixaka lemixaka kodwa emabhenki kuthiwa kakula mali kabalungisisa udaba lo izinto ziqonde bangabonga ukukhuluma ngomlomo kodwa bengalungisisi lutho. Ngiyabonga okukhulumayo ngizophela ncube esilobela
lenjani lonke lenjani lonke bantu be-Studio 7 hayi nasiyaphila sazi khona ngapha e-America ukuthi lidlane okubabayo sika ngapha zilingqekho zomlomo ezimbabwe kulukhoni kuleli lizwe ukukhuluma ngomnanga agoleyo yokukhuluma esithi namhlanje ukhuluma into eziqakathekile ha kula nto eqakathekileyo yokukhuluma ezimbabwe ukukhulumana into oyaziyo vele kunelayivini uvala into eziningi khona apha ethini uyaphumelelisa kusiya phambili kunyela lutalwenzayo azi lutho phela lo muntu lo impumputo yokugcina lo ucigo sibili xoxo xoxo sibili yazi xoxo malisele amanzi lebe libhayiza lingazi lapha leya khona nguye nalo. Ngiyabonga bantu be-Studio 7
hayi lathi sibongile ngabalaleli bethu ke labo kade besithumele imizwa yabo kunombolo zethu ze WhatsApp ezithi +12024650318 siyacela ke balaleli lisithumele imizwa yenu emfitshane lingadlulisi i-2 minutes siyabonga. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uthi ukufuna kwenziwa ngamalunga edale le The House amaDemocrats ukuthi asuswe ngomthetho impeachment kufana lokumhluthunela umbuso ikhu ngesilungu. UTrump utsho lokhu udaba lokumcubungula solufike kusibanga esikude, iziphathamandla zakhe sezibizwa lidale ukuthi ziyokupha ubufakazi ngezikwazi ngokwenzakalayo okungenza uTrump asuswe esihlalweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele uMnumzana Dan Moyo esizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika njalo eyisiphathamandla sebandla leMDCT.
UTrump kumele understand ukuthi ukuba ngupresident does not mean ukuthi uba above umthetho. I-America is a country elandela umthetho and umthetho uthi akekho umuntu o-above umthetho. UTrump bam-impeacher ngoba u-abuse i-office yakhe, wazama ukuyisebenzisa i-office yakhe ukuthi athole uncedo from i-foreign country ukuthi ba-investigate omunye ozokhompyutha laye next year ngo-2020. Umthetho we-America awukuvumeli konke khona lokho. So because of that, that's why amademokrati ese-institute i-inquiry ye-impeachment. So yena ukuthi athi yikhu, angiboni ukuthi uya-understand ukuthi ikhu isebenza kanjani versus umthetho, i-rule of law.
Kodwa siyabona ukubana kule nkokheli yebandla lama-Republicans elokhu imsekela lamanye amalunga amaningi awebandla lakhe, ubona ungani kungakusishoni lokho?
Well, yinkinga ekhona ngoba ukuthi impeachment isebenze kumele kube labantu abaningi abayisekelayo both from ama-Republican lama-Democrat, especially ku-Senate. And siyazi ukuthi abantu baka-Trump for isikhathi esiningi ama-Republican they would rather badlale i-partisan politics than ukuthi balandele umthetho. So akumangalisi ukuthi okwamanje ama-leaders abo azoma lo-Trump. Kodwa I think ngokuya kwesikhathi ma udaba lolu luvezeka, especially ama-investigation ayenziwa ngamalunga e-Congress, ama-committee athiyeneyo e-Congress, kuzocaca sobala. And I think ikakhulu ma umphakathi jikelele usuqala lawo ukubona ukuthi cha kule ndaba ekhona la ngo-Trump and ama-Republican amaningi especially afesana lama-election next year, sizoqala ukuwabona lawo esetshintsha ithole ma kuyukuthi umphakathi jikelele usuqala ukubona ukuthi udaba lolu lu-serious kakhulu.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika njalo eyisiphathamandla sebandla leMDCT. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo uhlelo lwethu lwalamhlanje. Usomlomo edale lephalamende uMnumzana Jacob Mudenda uthi amalunga edale lephalamende awe-MDC aphume edale izolo kukhuluma uMongameli Mnangagwa azajeziswa ngokungabhadalwa imali okwenyanga ezinhlanu ezilandelayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. kumbe singadibana njalo ntambama ngo 7:30 igama ngo Chris Gande.